Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNtulikazi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Shila esiyitholileyo iyake singani it's now a force matter. Ngoba some of the things ezenza ukuthi abantu begcine sebesesaba. Vele nxa ngingumkhokheli angingeke ngiyesela i-community yami ngokuthi kayihambe iyehlaba mina ngingahlabanga.
Amakhansili athi aphakathi kohlelo lokuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa nguhulumende ukuthi benze njalo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo.
Izolo lamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo kube lokutshengisela emathobana
abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Country Park bekhalaza ukuvunyelwa ukusebenza. Kuhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo u-Aloti Chuma ihamba leqembu lakhe ele-Gold Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela incwadi abayilotshelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngombuso wezabelo uMnumzana July Moyo ngenjongo yokubona ukuthi bahola ngesibonelo. Abakhokheli laba babalisa induna uMabhalane, amakhansila osobhuku labanye. Ngakwelinye icele idolobho lakobulawayo libikwa lisithi inani lendawo lapho abantu abangahlatshwa khona ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike kumachumi amathathu lasitshiyagalolunye i-39 njalo basadinga ezinye indawo kanye labongi abalikhulu lamachumi amahlanu 150 ukuqhuba lomsebenzi. Ukhansila ka-Ward 10 unkosikazi Sinikiwe Mudanda uthi ngempela ikhansili isiqoqile amabizo abo njalo phose wonke amakhansile asemukela umjovo we-COVID-19.
Our service delivery as a city is super. Kancane, we are having our challenges because our staff, council staff members, abanengi batholakala be positive. Especially bona laba aba responsible for isu, aba responsible for izinto ezehlukeneyo nje, even zona bona laba abayenza ama fumigation and izinto ezinjalo bayatholakala belama sebetested positive towards COVID-19. So kube sokuaffecta i-service delivery because uzathola ukuthi abanye sekumele ukuthi baye ku-quarantine for 2 weeks. Maybe abantu abangu-7 and automatically in a department per section masengaba labantu abangu-4 or 5 besiya ku self-quarantine or besiba off-duty, automatically i-service delivery yethu isuka ibe phansi kakhulu. So siya silama challenges anjalo even to push for ama meetings ethu. We are doing our virtual meetings, but at the same time, the challenge may be a network is in danger. At the end of the day, the participation in the corner for the councillors to represent the people is sugar ibe in at ipa pants. So ngingathi COVID-19 iphambanisile kakhulu sibili njengobukhokheli and njengebulawayo as a whole.
Lithini ngencwadi evela kuhulumende ethi abakhokheli abanjengani amakhansila kuqoqwe amabizo alabo asebejovile?
Isetshila esiyitholileyo iyake singani it's now a force matter ukuthi khona. I think kule statement esinye sake saphuma ukuthi umogona kunobayiwa khona kusabayiwa. I see Mwa ita shika ye kuto kutimenge kakuto na kuti wanzi hauzo wani mataka na kwa hauzo kwiri nshuko kana uti inde zinjenga zona lezo. Wazo some of the things wazo ndi kutu awandu wekunese resesara. Agunga gui ngenjela ogu guya ngako so gunga ntra ite fourth meter. Vele nga nimu mko kenzi. Ani nyege nye tena community ya mno kutu ya ikambi ye shaba. Nina nina shabangu. Kumele ngabe ngibuza lami kumbe nxa ngikhuluma nabo lami ngibathe ngifele ama ikhadi ukuthi khona ayihlabini but ngikwenze ngokufuna kwami like thina kweyethu i local authority ama councillors sihlabile sonke except for one engimuzwe sithi not yet but sonke sihlaba except for one. And it was not a force maker. We only did it ngokufuna kwethu ngokuzwa kwethu ukuthi kumele siyohlaba sikhanyelela thina imuli zethu impila kahle wethu and also the community yethu.
Lo mkansila sinikiwa Mutanda ka ward 10 eNtumbane kobulawayo njalo engumgcini sihlale wekomiti ebona ngezempila kahle kuli kansili. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanye 81 kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2089 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,656 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi lengxenye yaso 1.5 million. Ukunjalo nje eleZimbabwe lamukele amanye amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 avele kwele-China izolo ntambama ngesikhathi uhulumende ekhuthaza ukuba asebenze gadalala ukuthenga amajekiseni lawa emaningi ukuze enele umuntu wonke elizweni. EleZimbabwe lithole amanye amajekiseni azinkulungwane eziyisikhombisa 700,000 wohlobo lwe-Sinopharm avele kwele-China. Amajekiseni lawa afike elizweni izolo ntambama ngemva kokuba ilizwe lithole amanye azinkulungwane ezithoba minimbili 800,000 avela njalo kwele-China. Umqondisi wequla likahulumende libona lo msebenzi wokumelana le-COVID-19 ofisini kamongameli welizwe uDr. Agnes Mahomva ele-COVID-19 Task Force utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukuthi amajekiseni awe-COVID-19 vaccine atholakale lula elizweni ukuze kuqedwe udubo lwaleli gcikwane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abachayeli labanini bamakhombi batshengisele kobulawayo ngokuvimba amabhasi ezubukho ngomlilo wamathaya emgwaqweni oqonda elokitshini le-Cowdery Park bekhalaza ukuthi bevunyelwe ukusebenza. Lokho kutshengisela kubikwa kuqale ngolwesine. Uhulumende wathi phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus akusamelanga amakhombi angabhaliswanga phansi kwenkampani yezubukho asebenze. Kodwa abanini bamakhombi basola leli nyathelo okubangele ukutshengisela kwanamhla layizolo. Iphephandaba lobulembu le-site lithi amapholisa achithe ukutshengisela lokhu kodwa akwazakali ukuthi kungabe kulababotshiweyo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi yena olandisele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kuhambe njani.
Izolo lamhlanje kungathi kulokhu kungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo kube lokutshengisela emathobana zwande garage lenokuzi kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublokha emgwaqo besenza okunenginengi le Country Park namhlanje sawusabe ngokufanana ekuseni bavuke bavala umgwaqo abanye befaka amathaya emgwaqweni achisiweyo bezama ukuvalela ukuthi amabhasi lawo ozubukho lamakhomba ozubukho engahambi kodwa kamapolisa ananzelele khona okungasondeli kubana avale umsindo bagcina bekhuphelana amathaya lokunengi njalo unganzelele eCowdery Park amapolisa ebelokhu ekhona lamhlanje so-ke yiluhlupho olukhona esihlana lalo ngabantu bamakhombi bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benzeni ngoba bona baphila ngokuthi bachove nxa sebevayele ekuchoveni abasakwazi baphile bethini imeto yabo zimile azisebenzi yikho abakhala ngakho abathi koko abenza behave ngendlela abenza ngayo
manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani
lithina njengenhlanganiso yezakhamizi ibulawayo Progressive Association sifisa ukuthi indo zonke nxa zibanjwe kuhle ngokudlakela alusiyo into enhle kuba lokulimala kwabantu kuba lokudamejwa kwempahla kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe njengobana kuyabe sokulodlakela abantu bephathana kuyo so ke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle abamakhombi yebo bale nkulumo yabo enhle sibili umnana womuhle ukuthi pho balamakhombi abanye abathenga futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki kuthiwa ngamaloni so ke nxa amakhombi ayemasasebenzi bazaphila njani lezi muli zavele baziphilisa njani njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye ama-players kweze-transport bangene kungabi le monopoly imonopoly vele ayinhle kuyavumela ukuthi engavumeli amanye ama-players abantu bazikhethele ofuna ugadazi abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye ama-players asebenze njani lokhu asekubalekeli kufanele imithetho ube khona okubaqondisa ukuthi basebenze kani kodwa uhlu bavale yikho okuhluphayo ngoba kathesi lalabana abanye ukuthi abangene kozubukho asibo bonke abafisa ukungena kozubukho ukuthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozubukho lawo kuyahluka so ke uqeda lolu daba yokuthi uhulumende labantu bamakhombi abahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba kathesi nxa kujijijela izimota namabhasi kuyabe kugada izakhamizi ingagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi yilo uhlupho esilubonayo esibona ungathi thina kufanele lilungiswe masinya nje uhulumende nxa enguhulumende olalelayo kabona ukuthi lokho kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota ahlale labo phansi balungise uhlupho lolu ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe ekhululekile kungela muntu osengozini ngempilo yakhe
lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli elizweni. Manje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osanda kwenza uphenyo ngokwenzakala kule Afghanistan uthi uhulumende wakulelo lizwe ulakho ukubhidlika ulandela ukusuka kwebuthola kwele Melika kwele Afghanistan. UJohn Soko ohlolisisa ngokwenzakala kulelo lizwe owaziwa ngegama lokuthi yi-Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction uthi ibuthola kulelo lizwe kalizimiselanga ukuvikela uhulumende. USoko uthi uhulumende ubhekane nenhlupho eziningi nxa iTaliban ingenelisa ukugenqula abaphethe intambo zombuso. Uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngezemithetho luthi akumelanga abasekeli boye ngumongameli uNuzana Donald Trump bahlolisise impumela yokhetho olwenziwe enyakenye emahhofiseni ezabelo ezijeneyo. Uhlangothi lolu luthi bephula imithetho abahlolisisa impumela yokhetho abathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Luthi akukho emthethweni ukuba abantu abazimeleyo bangene emahhofisini ezabelweni baqale ukubalasa ntando amavoti okhetho oledlulayo. Bakubandla lama-Republicans abasekela uTrump sebenesikhathi eside besithi babala amavoti e-Arizona lezinye indawo. Abezemithetho bakubeka sobala ukuba uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden kukhetho nyakenye.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka ngokwehluleka kukamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukutsho ukuba bazosizwa njani abampofu phansi komomo wokuhlaselwa yi-COVID-19 lapho esethula umbiko wakhe wendleko zikahulumende waphakathi komnyaka oyi-midterm budget review izolo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula umbiko wakhe woluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm budget review umnumzana Mthuli Ncube utshele ilizwe ukuba umnotho weZimbabwe uyathuthuka lanxa nje ilizwe libhekane lenhlupho ezilethwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Disbursements to ministries, departments and agencies were generally in line.
Imali eyatholiswa uhulumende lengatsha zakhe bekuhambelana nalokhu okuvele kuhleliwe lanxa kukhona okumane wahlasela kwenza sakubona kufanele ukuthi silondoloze impilo zabantu kulolu bhubhane.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Godfrey Ndlovu uyakuphikisa lokho esithi akucaci ukuba sizobani oluzotholiswa abayanga iningi kungabaphila ngokuzisebenza phansi kwe-COVID-19 lockdown.
I-budget statement kaMthuli Ncube izwakele kodwa ngibona ukhohliwe ukuthi kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially laba ama-cross-border traders bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe. Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi uNcube ulombono wakhe yedwa ophambana lokubonwa ngabanengi.
Kanti ke thina ukuze ubone ukuthi umnotho welizwe uba ngcono ukhangela impilo yabantu, ukhangela izizalwane ukuthi impilo yazo injani, bayathola yini ukudla okweneleyo ezibhedlela, bayamukelwa nje okuqondileyo yini kule mithi yini, laba ngaba sebasebenza kuhulumende bayahola imali ethe thuthu yini, imali eholwa ngabantu elizweni iyakwanisa ukunceda yini imuli zabo. Yikho okufanele sikube igeji yethu nxa sikhangela ukuthi umnotho welizwe uthuthukile.
Uqhubeke umoyo esithi li-budget review ayikhangeli lokunganceda abayanga izisebenzi labaphila ngokuzisebenza.
Sibone ngani nguminista okhuluma okungalaqiniso ngokuthi thina sikwaziyo ukuthi inani elifika ku-almost 7 million people ngabayanga eZimbabwe okwamanje. Kusobala ke ukuthi oluningi ke lusebuyangeni. Nxa umnotho welizwe ke ungakhiphi abantu ebuyangeni kutsho ukuthi akuthuthukanga lutho. So akukho esingakubamba esikubonileyo okumunyethwe ke yi-midterm policy ethulwe ke nguhulumende.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi kuyadanisa okwethulwe ngumphathintambo wezemali.
Usitshelile uphela ukuthi basebenzise 14.5 billion le-2.9 billion eZimbabwean dollars. Kodwa siyakwazi ukuthi ule mmuli eziningi ezilambayo khathesi kulabantu abaningi abangakwanisi ukuthi bahambe emsebenzini ngenxa yama-lockdown. Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu ngoba ubona njengani nxa engasinika ama-figures ayokuthi i-economy iyaqhubeka silama-surplus ilizwe lizathaba. Kodwa ingaba yi-surplus njani abantu belamba, ingaba yi-surplus njani abantu bengatholi uncedo kumbe usizo.
Enye ingcwethi kwezomnotho njalo umnumzana Lubani Nondo uthi lanxa ukhanya uthuthuka umnotho welizwe kuningi okusamele kwenziwe.
Yebo siyavuma i-economy izakhula lo bingaso zikhule ngo 7.8 lo okhulunywa. Izakhula ngenani elingaphansi kwalelo. I-agriculture i-contributile sibile ukuthi i-economy ikhule kodwa i-sustainable na hatshi. Ngoba singasweli izulu ukuthi i-economy izakuwa nxa ukuthi sifuna ukurely ngayo i-agriculture. Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors, especially after vaccination. I-tourism bekuyengathiwa siyithululela imali ngoba yi-sector kumele ivulwe yanela le-tourism ilibambeliswe.
Usola indlela imali ye-devolution eyabiwa ngayo uNondo esithi kayilingani ngezigaba ngezigaba.
Okunye kakhulu embonansi futhi silahlekile yikuthi sithe siyenza i-budget lo bathe senza i-review sinoku sikhohle ukuthi asilingani. I-province ye-Mat North leyakobulawayo zaziphiwa imali encane kuma-devolution funds. I-Mat North yakwazi ukuthi yazihawulela ukuhawula-hawula. Yindaba ingafakelwanga enye imali kathesi kumithembe review abayifakele enye imali ethe xaxa ungani ifana nelamanye ama-province. Ngoba ngeke ilizwe likhule nxa sichiya amanye ama-province. Ngamanye ama-province salemuva vele ilizwe likhule okutsho ukuthi is not sustainable.
Kodwa uhulumende uthi uqhuba kuhle umnotho welizwe njalo ukhanyelelwe ukuqhubeka uthuthuka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Sikhangele ezemidlalo. Umdlali weZimbabwe omele ilizwe emdlalweni wegolf kumncintiswano we-2020 Summer Olympics oqhutshelwa kwele Japan, uScott Vincent, ukhuphuke wayahlala kundawo yes-34 ngosuku lwesibili lwalo mncintiswano. Namhla udlale ngendlela engcono ukwedlula ngolwesino lapho azithole esendaweni yamachumi amahlanu lambili 52 ekupheleni kwemidlalo eyosuku lakuqala. Kulabadlali abangamachumi ayisithupha abakumncintiswano wegolf wabesilisa njalo abathathu babo yibo abazathola imendulo emnaphethelweni. Imidlalo yosuku lwesibili isuke yamiswa abanye abadlali bengakadlali ngenxa yokuba besekulezulu elilombane. Ukuze sizwe okunenge ngemidlalo le, uGibbs Dube uxoxele uFrederick Ndlovu okhokhela iqula labadlali leziphatha amandla zeZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Belukulanga lakhe lesibili kumncintiswano lo wegolf. Amalanga amane uzancintisana labanye kwamalanga amane. So uma ngusesekhona singathi sesiyafwe kumango lo wegolf awudlalayo. So okwanamhlanje uqedisi singathi was tied kuposition 34 emachumi amabili lane ku field yabantu abangamachumi ayisithupha yama golfers ili umdlalo lo ube ukuwaphanjaniswa lizulu la izulu kube kaba lombane sama bijana. So kulabanye nje abangasaqedanga, so kusase kuseni sathi siqedise abantu tshwana abaseleleyo abangazange beqedise namuhla sibe sesiqhubeka ngoba ukade kumele uvele kwenzakala kusasa. So okwalamhlanje singathi hayi umfana wakoVincent udlale kuhle kakhulu ngoba yena ehlula abanengi akade ncintisana nabo.
Sibona ngani ukukhanya bechance
bechayile ihlombe sithi hayi nxa ingaqhubeka konjalo ukuthi uthi hayi kulethemba sibili ukuthi singathola ama-results amahle. Kutho ukuthi sokunjalo kusasa futhi silomfana okuthiwa ngoni Magusha owe-athletics lo wesiqubu ogijima esithi 100 meters. So kusasa yena ugijima ngo-11:35 ekuseni sokusiya emini enganqoba khonapho engaphuma kwabaphezulu abathathu yabo sethi uzaqhubeka ekuyisigaba esesibili esiyiso esizakwenzeka ntambama. Nxa lingakhumbula abadlali bethu bahlanu owaqala ukungena emdlalweni uwamanzini kodwa ungwesikebhe nguPeter Purcell-Gilpin, ukategori C and D lapha ube kuhithi yesibili uli hiti ya kukala li hiti ya sibili. Kui hiti ya kesibili utete ama minutes angu 7 ilama seconds ayo 1.72 but ube mwesine. But ebe mwesine ube uchungi uti labana bangene kui hiti ya kukala. Isikati ya nasiteteo besisifichanu kwezula bonke. Kwa usichute nga wevele wabaya linklanta wangena kui hiti 1. Uwe abevele kwa number 1. So kuloku usichutu kwa nakona ustine esiba kuma finals uwe nguwe sibili ngame nge 7 minutes 3.85 seconds uchukuti emzalweni wonke uwe ma Olympics Tokyo 2020 uwe ngu number 20.
UFrederick Ndlovu kwa kela abadlali leziphatha amandla zakwele Zimbabwe emidlalweni ye 2020 Olympic Games uwe kota lo Gibbs Dube ese Tokyo wele Japan. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo wezokholo osacathulayo uAloti Chuma ihamba leqembu lakhe ele Gold Brothers. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Sizwa etabuka eGwanda kodwa ucula ekwele South Africa. Leli lidlalate lakhe lakuqala njalo lilesihloko esithi Piligirape la.
Angiqale ngokubingelela kubalandeli bomculo wokholo bonke lapha okufinyelela khona umsakazo. UAloti uzalwa eGwanda Empire ngaphansi kwaSobhuku uTheyisi induna engumarubi. Uma sizonyathelisa leli album ngoSeptemba bese silonyaka wonke sisemculweni saze sizoyenelisa ukunyathelisa ngoSeptemba.
Idlalate leli lilengoma esilichumi ezihlatshelwe ngesiNdebele langesiSuthu ezigoqela ethi ngiyabonga baba Matshwenyeho Lulalina kanye lethi ngizakwazi kanjani. Tenga izalate lako walitola njani?
Ngise South Africa eJohannesburg. Umuntu angangifonela kunombolo 8066342760 noma awhatsapp. Siya deliver konke lapho umuntu azoba ekhona noma ngaphandle kweJohannesburg.
Ubachiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngingathanda ukuthi abantu bakithi kusesimo esibhekane naso isimo se-COVID-19. Ngiyacela abantu bakithi anizinanzeleleni konke lapho enihamba khona nilandele yonke imigomo nemibandela ye-coronavirus i-COVID-19. Ngokwenza kanjalo sizonqoba. Ngiyanthanda abalaleli ungathi ningaqhubekela phambili ngokweseseka. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAloti Chuma leqembu lakhe leGold Brothers ngale.
Umdumo wezokholo osacathulayo Aloti Chuma ihamba leqembu lakhe leGold Brothers. singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Amakhansili athi aseqalisile ukuqoqa amabizo abakhokheli bawo asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 njengokwaziswa wabo nguhulumente. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.